siyabonga Jonga Losandra li chonanjani mthwakazo omuhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 17 ngontulikazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Atinasibona besiza amapolisa, isonto ukuthi ekuseni kuvuke kugcwele iriot, saka sikwazi ukuthi iriot imelelene, siphonga suspect ukuthi sobuya sikwazi ukubuya. Saka sikhala yesona aphonga ufika bejamba beseqa bethatha izinto zabantu bengenisa emotweni zabo.
Kuqhamuka udlakela eHarare ngemva kokuba amapolisa kamansipala ejikijele abathengisa isitaladeni ngamatshe.
Nxa sisenza imihlangano enjengale bayasitshela ukuthi umthetho udinga ukuthi sibanotifye kumbe sibazise ukuthi sinomhlangano. Ekubaziseni kwethu bathi senzela ukuthi nxa kungaba lohlupho basincedise ekuthi nomhlangano wethu uye phambili kumbe uqhubekele phambili. Bebekhona bebebukele kusenzakala abathathanga nyathela.
Kuba lokuxokozela emhlanganweni webulawayo agenda okuxoxisana ngomnotho welizwe ngemva kokuba abasakhulayo bezanu PF becunulwe ngokukhulunywe kulomhlangano. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu labaleminyaka engaphansi kwamashumi amabili lantathu elimela ilizwe kwezenguqu lizadibana labosowabo abamela ilizwe leSouth Africa ngesonto. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke udlakela edolobheni leHarare namhla ngemva kokuba amapholisa kamansipala ekade ihamba ngemota ezimbili ezinkulu ejikijele abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ngamatshe ku-First Street ekuseni kwalimala abambalwa. Abantu laba labo baphindisele bawatshaya amapholisa kodwa abanye babo basuke babotshwa. Kubika uMavis Gama.
Ababone lokhu kusenzakala bathi amane abuya nje lamapholisa aqala ukutshaya abantu abekade bendlale impahla yabo emigwaqweni. Unkosazana Khudzai Gombeza osebenzela bucwadlana lalomgwaqo kaFirst Street ngomunye wabafakaze lesi sehlakalo ngesikhathi esiya lapho asebenzela khona.
Akuko right lokho because laba abantu bafuna ukuthi baphile. Akula msebenzi and yiyo indlela yodwa yokuthi baphile ngayo. So angiboni ukuthi kuyayenza lokho.
Unkosikazi Lungile Mlilo ophila ngokuthengisa amasaka khona emgwaqweni uFirst Street ngomunye wabathathelwe impahla yakhe.
Atinasibona besiza amapolisa, isonto ukuthi ekuseni kuvuke kugcwele iriot, saka sikwazi ukuthi iriot imelelene, siphonga suspect ukuthi sobuya sikwazi ukubuya. Saka sikhala yesona aphonga ufika bejamba beseqa bethatha izinto zabantu bengenisa emotweni zabo. Laba esayidini yethu ngesikhathi sangibona bathathanga abantu bathethe izinto zabantu kuphela. Nxa begcine bethethe bathethe sebephambili bani laba bathathe izinto zabantu.
Kodwa lokhu kuchazwa nguZulu weHarare kulandulwe ngumanisipala ethi akukho nto enjalo ethe yaba khona lamhla. Isikhulumeli sikamanisipala umnumzana Michael Chideme ukulandule lokho okubikwa kwehlele abathengisa isitaladeni eHarare ethi ngoba ukwenziwa ngumanisipala ikukhuthaza uZulu ukuba aye lapho kumele bayethengisela khona. Amapolisa la aqhubeke eboda edobha impahla yabantu abathengisa ezitaladeni laba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Omunye wamakansila edolobho leHarare umnumzana Peter Nyoni uthi ikansili le ibizama ukuqoqa umhlangano wesiphangiphangi lamhla ntambama ukucubungula udaba lwabathengisa ezitaladeni laba kodwa kwehlula. Uthi ikansili isizahlangana lomphathi ntambo kahulumende obona ngendaba zezabelo umnumzana Xavier Kasukwere ngeviki ezayo ukuze becubungule lolu daba.
Thina I think abantu bayakwazi ukuthi khona njengekansili azange sike sithume umuntu ukuthi khona hambe yokhipha abantu abathengise ezindleleni asila resolution ethambani lokhipha abantu ezidleleni ya ikona ku last meeting kufocuso yethu kwa agenda ende sayikhipha kwa agenda ukuthi khona asikhulumi konoko ngoba abantu laba bazama ukuthi khona baphile bazama ukuthi khona bahambisa abantwana babo esikolo abafuni kusela njalo abantu laba babuya emgwaqweni lapha bethwe ngumama uGrace kababuye bazothengisa. So namhlanje sokunjani ke elesifuna ukuthi kona i-council ilungise ila kuphambanisa lina ngakomu lifuna ukuvotela.
Kodwa likaze likhulume ngengcikeza okuthiwa isikhona edolobheni ukuthi lani lifuna ukuthi idolobho lihlanzeke.
Idolobha sifuna ukuthi kona lihlanzeke for sure. Abantu bonabo abasebenzela e-town kuyabe kufanele ukuthi kona sibanike amabhini okuthi bafake izinto zabo babhadale izimali ku-council. Ibi sithathi izibizo lezi siyalahla bona bengalahleli endaweni zonke. Abantu kabakhathazi bayazifunela ukuthi khona bazilungisele izinto zabo. Akula muntu ofuna ukuchapha. Nxa abantu banga-organizewa kuhle bayaziyenzela izinto zabo kuhle kungela even udubo esilubonayo hlohlo. Kodwa ke kathesi osokukhona yikuthi khona sokukhanya ngathi kumbe siyi-politics dalo ukuthi khona bafuna ukuthi khona i-globally lihlanzeke. Wa ungathatha abantu yobafaka endaweni engela toilet engelani ebhuqwini engathi kumbe se-growth point komataka akusebenzi lutho.
Njengoba kulokudonselana ekuthini ngubani ongabe ebangela lokhu okwenzakalayo, lina abantu libatshela lithini njenge-council kumbe labo libona ingani bayakwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo?
Abantu bayazazela mgqeke, thina sisegcekeni sakhuluma, president uTswankira wazikhulumela wathi khona abantu bonabo kabachiye benjalo. Nathi siyakhuluma nje njengama-councillors ukuthi bithiyane abantu benjalo. Abantu abayenzayo konoku yi-local government ministry yiyo eza konoko ekuyenzayo okutshana labantu ematawini.
Udaba lokuthengisa lolu esitaladini lwaso lumemetheka kakhulu lengcekeza lokugcwala kwabantu kwakuvele kuzaphetha ngani?
Kwakuzaphetha ngakho ikuthi khona abantu baphiwe umsebenzi zasebenzi. Nxa abantu bengela msebenzi bayadinga ezinye iindlela ezokuthi khona bayela misimuri zabo. Yikho abantu basendleleni bayathengisa emgwaqweni ngendaba yobuyanga obukhona elizweni.
Lo ngukansila Peter Moyo oyidolobho leHarare obekhuluma ecingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-12080 la ku 15775 kHz. Ilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umhlangano kaZulu obubizwe ukuzohlaziya umumo womnotho welizwe kanye lezombusazwe izolo uphele masinya ngemva kokuba abacatshangelwa ukuthi ngabasakhulayo bebandla leZANU-PF beqalise ubudlwangudlwangu besola obekukhulunywa kulomhlangano wona oqutshelwe eSmall City Hall. Kubika uNothando Spanda.
Umsindo uqhamuke ngemva kokuthi izikhulumi zithi ibandla leZANU-PF alilalutho elilukholwayo litshintshantshintsha minyaka yonke lidinga lokhu okungalisebenzela okuyikho osekubulele inotho yelizwe. Ngemva kokuthi omunye ongenela umhlangano athi amabandla aphikisayo athanda abamhlophe, esinye sezikhulumi uDr. Gordon Moyo we-MDC Renewal Team uthi bayafana lebandla leZANU-PF lona eliluma liphozisa nanku lasebenzelana labamhlophe ngesikhathi kukuhle kilo. Umoyo uthi minyaka yonke iZANU-PF iyaguqula lokhu ekumeleyo, inike izizathu ezithiyeneyo ukuthi kungani ingaguquli impilo zabantu, ithi ngumhlabathi osezandleni zabelungu, kusasa kube izijeziso zenotho zelizwe ezivela kumazwe asentshonalanga, kwelizayo kube yilokhu lalokhuya, lona iqiniso kuyukuthi vele alenelisi ukukhokhela ilizwe. evumelana lezinye izikhulumi abamnumzana Moses Mzilandlovu oMDC ekhokhelwa ngWelshman Ncube uJoel Gabuza oMDC kaMorgan Tswangirai kanye loJacob Dube owezaphu uDr Moyo uthi udubo lwelizwe leli alusinotho yelizwe kodwa ikuswela inkokheli kwezombangazwe ezilolwazi lokuthi ilizwe libuswa njani kubekwe kwezinqumo bani njalo kuqakathekiswe ziphi inhlangothi ukuze kube le nqubela phambili. Umhlangano lo ubuqoqwe inhlanganiso yeBulawayo Agenda ibambanele Crisis Coalition in Zimbabwe. Umqondisi wenhlanganiso le, umnumzana Meli Dube, uthi bebenxusile ilunga lebandla lezanu PF ukuza khuluma kulomhlangano, kodwa akubuyanga muntu, weza abasekeli kuphela. Lancabe edinga ukuvusa umsindo, uthi kabasoze bekele unika uZulu ithuba lokuqhoba ithambo endawonye lenkokheli ezijiyeneyo ngenxa yabantu abalutshwane abangenelisi ukuhlonipha imbono yabanye. Uveze njalo ukukhathazeka ngokuthula kwamapholisa abekulo umhlangano esithi isikhathi sonke bedinga imvumo yokuphatha imihlangano. Amapholisa athi ayenzela ukuthi abe khona afake ukuthula lapho kuqhamuka umsindo. Ongenela umhlangano umnumzana Dingumuzi Mdlongwa uthi amabandla aphikisayo ajikelana inyoka iphila ethi udubo libandla lezanu PF kodwa lawo kumele avume amaphutha awo. Wethese inkokheli lezi zamabandla aphikisayo umlando wokuthi zithanda ukuzinakekela zona zodwa zingakhathali ngoZulu lenotho yelizwe nanku zangena kuhulumende womanyano zadla zakhohlwa ukuthi ikusasa iyabekelwa. Uqhubeke esithi kuqamqamuka kwamabandla la kutshengisa ukuthi yiwo angazimiselanga ukusebenzela uZulu kungakho kangathwalisi umlando wonke kubandla lezanu PF.
Nxa senza imhlangano enjengale bayasitshela ukuthi umthetho udinga ukuthi siba notify kumbe sibazise ukuthi silomhlangano. Ekubaziseni kwethu bathi senzela ukuthi nxa kungaba lohlupho basincedise ukuthi nomhlangano wethu uye phambili kumbe uqhubekele phambili. Bebekhona bebebukele kusenzakala abathathanga nyathela sibabonile bezidlalele behleka abanye bekholisa beqakeza. Okusenza sicine sesicabanga ukuthi hayi kuthi ukuthi le into abayichoyo leyo ukuthi kumele sibe sibatshela ngemhlangano yethu kungabe kusenziwa nje kulizaba nje kungelanto abangayenza ngayo.
Umhlangano lo ubujonge ukucazulula insindaba phenduli yokuswelakala kwenqubela phambili kuleli ngaphansi kwesihloko esithi Hope or Doom, the State of the Economy, Politics and the Future of Zimbabwe. Omunye obenxuswe ukuzaba isikhulumi ongasafikanga ngumnumzana Jabulani Sibanda owake wakhokhela labo abalwa impi yombangazwe engakaxotshwa kubandla lezanu PF. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Abasakhulayo abaqhuba izifundo zobukhokheli phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship e-University of California khonapha eMelika bathi bazakwenza idili lokuthakazelela impilo kamnumzana Nelson Mandela namhla benanza ilanga leMandela Day lona elinanzwa eSouth Africa okusemthethweni kusasa. Abasakhulayo laba abagoqela abeZimbabwe bathi emkhosini lo bazatshengisa ibhayisikopo elonda impilo lembali kaMandela kuthi abanye ngabazabe begiya imbongi lazo zigabaza zihaya uMandela yena owaba ngomongameli wele South Africa wakuqala onsundu ilizwe lithola uzibuse ocweleyo ngo-1994. Uhlelo lweMandela Washington Fellowship lwasungulwa ngumongameli Barack Obama nyakenye ngenjongo yokuthuthukisa abasakhulayo be-Afrika njalo lokuhlonipha uMandela. Sixhume osakhulayo weZimbabwe oseUniversity of California uYvonne Jila ochasise okuningi ngomkhosi wabo.
Namuhla thina ama-fellows sizabe sitshengisa ifilimu ekhangela impilo kaMandela njalo sizabe silaba ababe beyetha ama-poem njalo sizaba laba ababe begida njalo silabanye abazabe besitshengisa ukudla okudliwa kuma-countries atshiyeneyo e-Africa.
Luhamba njani uhlelo lweMandela Washington Fellowship? Siyabona ukubana selisalelwe ngamaviki amabili ukuthi ligqibele lo hlelo.
Amaviki alisanda kudlula, besifunda kakhulu njalo sivakatshela amankampani athiyeneyo lapha asebenzela ihulumende. Lapho sibona ukuthi bona imisebenzi yabo bayiqhuba njani ukwenzela ukuthi thina nxa sesibuyela yithi lathi sibona ukuthi indlela abasebenza ngayo singayisebenzisa kanjani ukuthi lathi senze imisebenzi yethu ube ngcono. Nginganika umzekeliso wokuthi mina ngise-City of Auckland ku-Department Airport ekhangela indizamthina, ekhangela njalo indaba zezigebe. So ngibona ukuthi bona basebenza njani nokuthi nxa sikhangele ngathi organizational management basebenza njani ukuthi imisebenzi yabo iphumelele nokuthi basebenza njani labasebenzi babo ukuthi kube lokuzwisisana kube lokuzwanana ngoba yona iport iqhatha izisebenzi engingathi zidlula i-500. So nxa unabantu abayi-500 abakusebenzelayo uyabona la ukuthi kuyini kumbe yiwaphi amaphepha okumele ngibe lawo, kuyiwaphi ama-services engingaba lawo engingawayenza ukuthi abasebenzi bami basebenze at the same time labo bebona ukuthi kuyini abangakufunda okungayenza ukuthi behlale emsebenzini. Ngoba lapho engikhona e-port ngiyabona ukuthi kunabantu abasebenza kweminyaka edlula elithumi, abanye bakweminyaka efika amathumi amabili, abanye amathumi amathathu.
Uyvonne Jila ngosakhulayo ngapha eMelika okwamanje phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship eseUniversity of California. Studio 7 Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela ukuxokozela osokuqhamuke phakathi kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare lamapholisa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni ilingene kuhlelo. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhambo lokuya esigabeni se-Middle East okwenziwe isikhonzi se-United Nations esibona ngezeziphepheli unkosikazi Zainab Hawa sokuveze isihluku esikhulu esenziwa ngabenhlanganiso ye-Islamic State. Izakhamizi zedolobho leMelika eleChattanooga eTennessee zisele zithithibele izolo kulandela ukudutshulwa kwamasotsha amane ngomunye osakhulayo laye odutshulwe ngamapholisa wafa. Ku Woza Friday lamhlanje uJoseph Njanji usethulela imsebenzi yeqembu le umahlekisa comedy club lona eselilandelwa ngabaningi abathakazelela imsebenzi yokuqumbaqumba imbambo kobulawayo.
Ekusungulweni kweqembu le umahlekisa comedy club eminyakeni emibili edluleyo bekusiba lehlekana nje labantu abakade bebhadala ukuzobukela imidlalo yabo. Lesi simo sesiguqukile njengoba kulezi nsuku sebebaneengabi abasekela imisebenzi yaleli qembu ngokuhlawula imali ukuba belibukele lisenza amaphoxo. Waqala leli qembu uNtando Yenkosi Moyo utshele Studio 7 ukuba sekule ngqubela phambili enkulu nxa kuqathaniswa nangensuku besaqala lolu hlelo.
Sanukwanza iminyaka emibili njengomahlekisa lokhu sithola abanye omahlekisa abatsha abasafikayo sesisungule lo hlelo lokufundisa abantwana bezikolo especially laba bakuma debate club ukuthi bangayenza njani labo kwezokuhlekisa.
Iqembu leumahlekisa comedy club libe lombukiso wokuthakazelela ukufikisa kwalo iminyaka emibili ekupheleni kwenyanga kambimbitho. Kwathi ngenyanga edlileyo libe lombukiso obubizwa ngegama elithi khonapho khonapho endaweni ye-Hope Center. Omunye weziphoxo ebezithokozisa uZulu ngalolu suku nguStokisi, yena oyisizalwane selizwe leBotswana. Ikanti bekukhona njalo abanye abasacathulayo kulo msebenzi abagoqela uJaha obizwa ngelithi Khanda.
Bese ngizibuza ukuthi kanti umuntu oyindoda arephe indoda for a start mbani waba nama feelings for indoda? It can't.
Abanye njalo abaphatheke kulo mcimbi ngabagoqela uSikhanyiswa Mlambo, uClive Chigubu, uHO kanye laye uMforamoyo. Bekukhona njalo isiphoxo esingowesifazane uNomsa, njalo umoyo okhuthaze abanye abesifazane ukuba bephatheke kunhlelo zokuhlekisa abantu.
I-challenge esihlangana layo kakhulu siswela omahlekisakazi bawesabela khatshana umsebenzi. Siyabe sithanda ukuthi ngabe siyabalabo ukwenzela ukuthi nxa sisenza abantu abangomama labo bazizwe kulezabo izipitshi eziqondelane nelabo.
Ekupheleni kwalinyanga kantulikazi iqembu leyomahlekisa comedy club liza kuba lomunye njalo umdlalo obizwa ngokuthi So You Think You Can Laugh mhla zingamashumi amathathu lanye khona endaweni ye-Hope Center, yona etholakala kuLeopold Takawira Avenue. Abakhangelelwe ukuchaza abantu ngalolu suku ngabagoqela uBabongile Sikhonjwa, uElando the General, uKeith Nkosi kanye loZwexi Makina.
Ngizawukhuluma nama-ladies. Yabona xa ungayangisa umuntu umjinga umuntu elenga omudlayo ne-one ubuhlungu serious kandifikisi kwabana business ukuthi yo sokona bengemuva bambona ukuthi umjidele ozama ukukhuluma nothirilo wangwani lapha.
Lo mbukiso oza kuba khona ekupheleni kwalinyanga uzaqhutshwa ngesikhathi santambama, njalo umoya othi kulamalungiselelwa ukuba beqhube imisebenzi yabo emini ukuze abalandeli babo benelise ukuya lemuli zabo. Okwamanje inhlanganiso yomahlekisa comedy club isebenzisana lezikolo injongo kungeyokuthuthukisa imisebenzi yokuhlekisa, njalo umoya uthi abantwana abalethalenta lensini bazaphatheka kumbukiso yabo abahlele ukuthi bekhona emini. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kwezenguqo iqembu labaleminyaka engaphansi kwamashumi amabili lantathu elimela ilizwe emdlalweni wenguqo lizadibana labo sowabo abamela ele South Africa ngesonto eHarare kumncintiswano we-African Youth Championship. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu elizanqoba phakathi kweleZimbabwe leleSouth Africa lizathola ilungelo lokuyaphatheka kwimidlalo ye-African Under 23 Championship, yona izaqhutshelwa elizweni leSenegal ekupheleni komnyaka. Abafana beZimbabwe kuzamele banqobe ngemiklomelo ezakwenza kube lula ukuba benqabele ukudliwa nxa sekuhlanganiswa impumelo yomdlalo wangensonto lalowo ozadlalwa yilawa maqembu ngemva kwamaviki amabili khona le South Africa. Inkinga ebhekane leqembu leZimbabwe yikuba kulabadlali balo abaningi abalimeleyo, njalo lenelise ukuthola umdlalo oyedwa odlala phandle kwelizwe ukudamahaji. Kusenjalo iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu akwaziwa kumbe lizenelisa ukuphakama liyedlala kule Ivory Coast ngensonto leqembu lakulelo emdlalweni wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumidlalo yama-Olympics. Abadlali baleli qembu abakhulumelalo umsakazo bathi bekumele besukume ngehola lesithupha namhla ntambama, kodwa lokhu akusaphumelelanga. Iziphathamandla zenhlanganiso yezifazi lokhu zithembisa ukuba lolu hambo luzaphumelela. Sikhangele umdlalo we-tennis. Iqembu elimela ilizwe emdlalweni wetennis selikhokhela eleMoldova nge-2-0 ngemva kwemidlalo yakuqala yamasingles ebikhona esikodlweni iHarare namhla. Abadlali bezimbabwe uthakanyi garanganga kanye lobenjamin lok banqobe umaxim bulat kanye lodimitri baskov njalo sekusalele abadlali bama-doubles umark finn kanye locourtney lok ukuba banqobe kwimidlalo ekhona kusasa ukuze iqembu lezimbabwe liyale lokhu lidlala kwisigaba se-euro africa group 2 ngesonto okuzadlalwa imidlalo yokugcina yohlobo lwama-singles Iqembu elimela ilizwe emdlalweni lekhilikithi linqotshwe nge-54 runs ngele-India emdlalweni wakuqala ohlobo lwe-2020 odlalelwe esikodlweni iHarare namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu lezimbabwe kuzamele lizame ngamandla wonke ukuba linqobe emdlalweni wesibili njalo ngokugcina ngesonto ukuze liphuthe imidlalo yalo lele-India linqobe kanye kodwa lokhu njengoba kumidlalo ye-One Day International balibhaxa kula kuyo yonke imidlalo emithathu. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Singene kuncwadi elisithumela zona siqale ngale evela kuNtungamile Ndlovu othi ngilombuzo isisekelo sombuso njengoba sabekwa about 2 years back kule ndawo ezifana lasemaphandleni ngakho abantu abaningi abazange bekutshengiswe lokho loba ngithi befundiswe ngakho ngoba abanye abalawo ama radio okuzwa izindaba Siyabonga Ndlovu incwadi yakho inde kakhulu ngeke siyibale yonke kodwa ungadinwa la kusasa qhubeka usilobela uzenze zibe mfitshane incwadi zakho Uma ngena uthi linjani Ntungalo Sithandekile thanks for the good news ngicela inumber ye one of our villagers abenza iproject ye fish inombolo zikama ngena ngu 772-375-4119 Eyokugcina lamhlanje ivela kumlalelo ngazibethanga ngegama othi Ngiyalibingelela basakazi ve Studio 7 indaba kaZamara ibuhlungu kakhulu Ayibo ngumfana wecholocho ozinja ziyamloma uhlabela kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili kuqhamuka udlakela eHarare ngemva kokuba amapholisa kamunicipala ejikijele abathengisa ezitaladeni ngamatshe Kuba lokuxoxozela emhlanganweni weBulawayo agenda okuxoxisana ngomnotho welizwe ngemva kokuba obekukhulunywa kolomhlangano kocunule abasakhulayo bebandla leZANU PF Njalo ngesonto abasakhulayo abamela iZimbabwe emdlalweni wenguqo bazadibana labo sowabo abe South Africa. Kwaneleke mthokazi omuhle lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilale.